Hlala ulindile. Ukuchisa kakhulu sekukhona emhlabeni wonke. IBhayibheli lithini ngakho? Ngenyanga kaJulayi 2022, kubikwe ukuthi kuchise kakhulu endaweni eziningi emhlabeni jikelele. Iziphathamandla zeChina zixwayisa abantu okwesibili kulinyanga ukuthi kuzachisa kakhulu emadolobheni angaba ngu-70. Umbiko okhitshwe yi-CNN Wire Service mhlaka 25 July 2022. Imililo yegange esabekayo iyamemetheka kulo lonke lase-Europe ngenxa yokutshisa okukhulu okukhona. Umbiko okhitshwe liphephandaba okuthiwa i-Guardian mhlaka 17 July 2022. Ngesonto okutshise ngendlela engakazibonakali emadolobheni amaningi ase-United States. Umbiko okhitshwe liphephandaba okuthiwa yi-New York Times mhlaka 24 July 2022. Ukutshoni konke lokho? Ngamba ukuthi emhlabeni kuzatshisa kakhulu ugcine kungasaphileki, kufe yonke into. IBhayibheli lona lithini? IBhayibheli lalikukhulumile yini ukuthi kuzatshisa kangaka emhlabeni? Lakutsho. Ukutshisa lokhu kuhambelana lokho iBhayibheli lathi kuzakwenzakala ngesikhathi esiphila kuso. Ngokwesibonelo, uJesu wathi sizabona izinto ezesabisayo, kumbe izenzakalo ezesabekayo. ULuka 21 verse 11, Holy Bible iNdebele. Ukutshisa lokho kwesabekayo kwenza abaningi bacabanga ukuthi izinto ezenziwa ngabantu zizagcina ziwutshabalalisile umhlaba. Kambe ukuthi kuzagcina kungasaphileki emhlabeni? Hatsha, kusoze kube njalo. UNkulunkulu wadala umhlaba ukuze abantu bahlale kuwo kuze kube nini lanini. Kazuzavuma ukuthi abantu bawutshabalalise umhlaba, kodwa uthembisa ukuthi uzabhubhisa bona laba abawonakalisa umhlaba. Isambulo 11 verse 18. Nanzi ezinye iziprofethi ezimbili eziveza lokhu uNkulunkulu akuthembisileyo. Ilizwe elomileyo kanye lenkangala kuzathokoza, le ndawo elugwadu lizathaba njalo iqhakaze njengesafroni. Uyisaya 35 verse 1. UNkulunkulu kasuzayekela umhlaba ube yinkangala nje engahlalekiyo, kodwa uzawuvuselela awulungise. Uyawunakekela umhlaba, uwenze uvunde futhi uthele kakhulu. Ihubo 65 verse 9. UNkulunkulu uzatshintsha umhlaba ube liparadayisi. Nxa ufuna ukuzokuningi ukuthi ukutshintsha komkhathi kukugcwalisa njani lokho kwaprofethi liBhayibheli, bala isihloko esikuwebhusayithi isiZulu esithi Ukushintsha kwesimo sezulu nekusasa lethu okushiwo iBhayibheli. Nxa ufuna ukwazi ukuthi iBhayibheli lithi umhlaba uzavuselelwa njani, bala isihloko esikuwebhusayithi yesiNgisi esithi Who Will Save the Earth. Ngenyanga kaJulayi lo-August, ofakazi bakaJehova emhlabeni wonke babukela umhlangano lesihloko esithi Woba Lokuthula. Siyakunxusa ukuthi lawo ulubukele uhlelo lolu. Oza kufunda lapho kuza kunceda ukuthi ube lokuthula kathesi lasesikhathini esizayo.